abantu bemzini emnengi yakobulawayo bathu sebehlalela evalweni ngokudabuka kwempompi lezi ngoba kungabangela umonakalo omkhulu kwezempila kahle okunjengokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Inkosikazi sasenkosi Ndlovu isakhamuzi senkulumane uthi umumo wamasuwa ubuhlungu kakhulu ezikolo ngoba abantwana behamba phezu kwawo.
Lapha ehamba khona uvela esiya edavulile. Ezikolo abantwana amanzi ayabe engekho ematoilet kungcolile. Amasuwa adubukile ungaze ureporti ababuyi. Abantwana abancane bayawela emanzini besithi ngamanzi okudlalisa bese begula. Indaba yokuvalwa kwamanzi ngapha amasuwa edubuka ayisiphathi kahle. Khathesi abantwana bayagula ungakwazi ukuthi babulawa kuyini.
Inkosikazi Suku Oluhle Sithole esinye isakhamuzi seNketha uthi isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa kule ngcekeza enjengamasuwa.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amaye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile abantu bese benatha ingcekeza.
Unkosikazi Lwazi Mthethwa olomntwana okwe wagula umkhuhlane wesihudo elokitshini lenkulumane uchasisa ngokwamehlelayo.
Umntanami wabanjwa isihudo lesi for 1 month. Ngahamba kubodokotela ngaze ngagcina ngisiyavalelwa empilo besithi typhoid, besithi uyabe enathe amanzi from contaminated water sources. Kwakunzima, besuspected amasuwa adubukayo lokunye, uyabe ungasakwazi uhlezi empilo ukuthi umntwana uzaphuma ephila loba hatshi.
Omunye wababalisi esikolo se-Amavene enkulumane okhethe ukuzibiza ngokuthi nguMiss Nyathi wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isikolo sabo sihlezi sigeleza isuwa kwesinye isikhathi kuyabe kungangeneki emaklasini becine befundela phandle ngoba bengaze babikele ikhansili ayibuyi ngesikhathi. Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo yehlule kodwa kuviki edluleyo yazise iStudio 7 ukuthi ithole imbiko yomkhuhlane wesihudo mhlaka 28 lwezi elokitshini leChabalala njalo kwasekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye i-255 ababanjwe umkhuhlane wesihudo. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uthembise izakhamuzi zakobulawayo ukuthi inhlupho zamanzi zizaphela xa idamu leGwayisha ngani lingaphela ukwakhiwa. Kuviki edluleyo, ugatsha lweZimbabwe National Water Authority iZinwa lwazise ukuthi idamu leli lizaqala ukukhongozela amanzi ngesikhathi sezulu lonyaka kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo idolobho leli iqale ukunatha kulo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.